Ikudibana njalo uhlelo lwethu liphuma lendaba lithona lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bekithemba Mhlanga. Sihlaziya ke ukugcwala kwamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka lo.
Mina ngikubona kwami la mafoti ngibona ingane indawo le ikabili. Okokuqala ngibona ingane khonoku abantu nje wonke umuntu ukuthi umhlanga lo dube le njaji lapha la sebengazimela bethi bafuna ukukhankasa la ngoba bafuna ukungena kumbe bafuna ukungena e-council kumbe bafuna ukungena e-parliament kumbe bafuna ukungena ku-president. Kukhanya umuntu wonke osekhaya into yeZimbabwe nje wayeyisa. Isingane isingihlekisa nje ukuthi hayi wonke umuntu sengayizama. Yikho okokuqala. Okwesibili ngibona ingani lungukhu kutshengisa ukubana abantu abaningi sebelahle ithemba kumabandla ezombangazwe akhona kade sikakhulu amabandla amakhulu nalawa e-MDC leZANU-PF. Yikho abantu sebesithi lami ngingakuzama lokho kuyinto ngingathola abantu bami sibe yishumi kumbe sibe bangaki singakhankasa lathi sizime lapho ngoba abantu bonke njengabafana benkombeni bejale ukukhuluma nje bathi bacabanga ukuthi hayi sokubhokokile. Yikho I think ngokubona kwami amabandla amakhulu sokumele kuthekwe ezinuka amakhwa kanti kuyini osokwenza abantu balahla ithemba babona ukuthi hayi umuntu sengazimela nje edwa lakhe ekuzamela kho into lokho kusizimbabwe.
Gcina kubangelwa yikugcwala kwamabandla khona lokho kungagcina kusenza ukuthi liphi ibandla linqobe.
Kathesi into engiyibonayo mina ukuthi lapho kukhona mfowethu ukuthi la amabandla amaningi akhona kathesi esiza kubona kusenzakala kusiya phambili ukuthi nxa sokufika isikhathi sokuthi sokurejista amabandla azakhankasa la mabandla azaba khona. Amaningi angikhona azakuwa nje eceleni khonapha ngoba azaswela abantu abaningi abazabhalisa ukubana bebanominethi kumbe bebe khona emthethweni ukubana bebe khona ngathi kuma-ballot papers. Osokuzasala yikuthi ibandla leli yilona elilabantu abazimiseleyo sibili ukuthi bephume ngesangalokhetho beyefaka uxa ebizweni lomuntu abamfunayo kumbe ebantwini ababafunayo. Yilo ibandla elinjani elizaba lempumela engcono. Okwakathesi lelo bandla elikhanya lizaba lempumela engcono yibandla leZANU-PF. Asikhangele ukuthi ngitsho ngisitsho ngani lokho. Yilo ibandla kathesi elingani singathi sinama-structures amileyo sibili aqinileyo ekuze likuluze lonke. Nxa usithi ngiyethisa kulokho akukhangele namuhla imbali yabakhona emaphepheni kutshengisela ukubana zingaki amabizo abantu asebezifake phambili ukubana kona hayi bafuna ukuthi belimelele ibandla leZANU-PF kuma constituents ayehlukene especially emathebeleleni. Ukhanya konke ilizwe akula ngitsho indawo eyodwa lapho baswele khona umuntu onjani ozayimelela iZANU-PF. Lokho kutsho ukuthi abantu labasekele bayabuza lapho abavela khona kuma structures kumbe ngama ward noma province kumbe kuyini bakubona ukubana hayi into lokhu kunomhlonzo okuya phambili. Ukanti MDC kathesi kungani basaphethwe into yani yodlame olulalo phakathi wabo. Yikho khona kokho kungani okwenza ngibona ukuthi hayi ibandla leZANU lapha ngoba kutsho kuzafika ilanga ukuthi bona abantu babo abazafika bayeyalutshana abazavota kodwa babe baningi kulabo MDC abazavota.
Loke bekungumnumzana Bekithemba Mhlanga ingcwethi ecubungula izombusazwe ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama lami nguChris Gande lilalo.